sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lipha usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Ngobizano ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-2/3 majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-3rd term.
Ivandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwayo yizo ezenza ukungamezi phakalele phezulu ukuthi no asezibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye umaqhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yiNIC. Kodwa-ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa yiNational Citizens Assembly eHarare izolo, lapho okuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela ePhalamende lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZANU-PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa yi-dialogue. Abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hhayi ukuthi every week kulama-election every week abantu bayatshayana bayabulalana. Okwesibili, bavumelene bathi into enziwe yiZANU-PF ukuxotsha amalunga ePhalamende ang-15 lama-senator ang-9 sithi ZANU-PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election ndlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bemxotsha abantu. Bathi kayisiyo Chabangu, uChabangu lufudo oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uChabangu ngoba uChabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo kulezi nsuku ukuthi ama-members of parliament ethu axotshwe kwenziwa yiZANU isebenzisa ubaba uChabangu labanye abayingcusana ngoba iZANU ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-2/3 majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-3rd term ongekho emthethweni. Okwesithathu, bathe bafuna uspeaker ubaba uMdenda e-reviewe ecubungulwe kutsha ukuthi into eyenzileyo incwala njalo kungalandelwanga i-due process. Yikho bamcebisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela bazathi sizathatha amanyathelo i-political le-legal route ukwenzela ukuthi sichaye ebantwini ngijoleyo la kusadik ngijola ku-African Union ukuthi izano isingu sivukele ubhova bokutyontsha lokuhlukuleza abantu. Bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama-MPs abo lama-senator abuyele bazale tshela ama abantu be-CCC abafanala lama-MPs lama-councillors ukuthi bachiye imisebenzi le okuthiwa i-disengagement kuze kulungiswe ngoba akuncedi ukuthi silungise i-CCC after sebephuma ubaba uMonzola. Yiko sithi cha kungabe inkomo ingazala umuntu. Yiko ke bathi hayi kungehlula bathi bazalungisa ukubhikitsha lezi zinye esithiwa ngama-political action peaceful bawenze ngokuthula belandele i-constitution besenzela ukuthi abantu bazikhulule hayi ukukhanywa ngabantu ngabomu. Okokugcina okuqakathekileyo bathe i-ZEC ifanele ukuthi ihlikhutshwe ngoba yehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election lokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingatshintshanga. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisewa yi-SADC le-African Union i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo ize observer ngoba akuphathisi ukuxoxa lezano sisithi kule Pollard. I-Pollard ngekababa uMnangagwa osebenza esikhothamate sakhe. Sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Tshabangu kayisuye oxothisa abantu eParliament. Yizanu esebenzise yena efuna ukwenza khonokuyani okwenziwa nguDouglas Monzora ukuthi ezisebenzele imali yesizwe. Uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC hatshi bathe bangachiya izikhundla zonke izanu izisebenzele yodwa ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa. Kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga kaphinga komi sebemxotsha.
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lokhu sikudaba lunye inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edale lephalamende le-Senate lakuma-council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu owayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele angisoze ngisiqedise lesi sitho kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ubekwazi ukuthi isitho esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawo maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abasephalamende labasekumakhansili umsebenzi. Kungenzeka-ke uma bengacabanganga kahle if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Nithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe nguMnumzana Tshabangu. Ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaTshabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi ndoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu i-CCC labanye nje abangathathi hlangothi. Iyahlekisa ekuthini khona nangumuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nangoba umdende usekulalela khona Nokshot. Ungene ngenxeba. Ungene ngenxeba lale indlela yokusebenza kwe-CCC okuthiwa yi-strategic ambiguity. Okuthi ngesiNdebele uma ungabuchasisa ungathi ikwenza ingani asikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo. Senza ingani kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo. Njengoba kuthiwa kulama-structure, ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba bona bengalama-structures. Ngubani ozayala uma ebuye esithi yena u-appointiwe yena leyo igroup e-appointa labo abaku-strategic ambiguity babo, abaku-structureless. Party. So imfulu engene ngonxeba. So le yinye yamaphutha e-CCC esibangenisa enkingeni ngalesi sikhathi uma ukubheka kahle. Izoba nzima ukuthi bayiresolve. Iyagcina siqinile njengekaMonzora, iyagcina siqinile njengekaThokozani Khuphe. Izokwahlupha siya phambili.
Singabona kusenzakalani ekugcineni. Ibandla leli lingaluthola yini usekelo oludingayo ukuze kazile Afrika.
Okokuqala ukuthi so also kungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabe yothini yabe yathi imithetho yani ingasafakwa or ibiso lwemova I don't think that's how the law works. Okwesibili ukuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isikuphe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe i-election kacha okuyabe sekuyikuzibophela kwabo or kuthiwe khona kwenziwe i-GNU and ngombona wami ukuthi ma kuyukuthi ipressure izosebenza bangathi nabevuma i-GNU. Esithathu yikuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima mpela phakathi kwe-CCC lezano baningi abathi bona and kugoqela lo Professor Ibo Mandaza oke wakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena i-CCC ayikhani njengephathi engayenza i-government and baningi abacabanga khonokho ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza i-government. So kungaba nje lithuba elihle lokuthi zisibazene zezimbilikane bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi-third way ezoyenza mpela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathele zozimbili yona isingene namandla yenza umehluko ku-politics yeZimbabwe. Abaningi bakhangelele khonokho ukuthi kuye kube le-third way, kuye kube le-third voice ngoba kusukusela kudala after wakwezaphu kwangena i-CCC ningi iminyaka kuloku ngonoma nje kungathiwa kwatshintshwa kwathiwa i-CCC yona eyayivele i-MTC abaningi bayakwazi ukuthi kutshintshwa kwamagama but it's the same people.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcinisihlalo webandla le-APA e-South Africa obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurupi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwayo yizo ezenza ukungamenzi phakabele phezulu ukuthi no asezisibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga. Thina ezimntu wa the Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be genuine. Nxa kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people, yet violated the inviolable sacred trust of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. Ezakhethwa ngabantu ezisukume ezixwayisela kuka umakhosi ephesen abazarana amafezi awebandla. amakhotshe pensions lawa azasebenza lo secretary general onguye ongukhethwe bebe lo deputy wakhe uqhakathwayo kuphele khonapho kube lo treasurer general ama offices angu 2 kulo secretary for finance omele ukumobilize ama finances ayisuye ozabamba imali we ubaba ukubembethe kumali sokusiba lo ma malaja ungu-treasury general ozabamba izimali sidlule khonapho sizobaba ungabuto mphofu onguye organizing secretary esekelwa umama uMandebele ku-organizing department. So i-committee yethu ihambe yafika kubo committee members kuba kumoyo sesimfake eceleni ngamacala wona lawa ukuthi yi-one kazange ihambe ku-congress kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama-duties akhe as the president, yet violated i-constitution from chapter 1 to chapter 0. So sesimfaka iceleni
kutsho ukuthi ngezinye indlela nxa seliyenza i-congress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintise layo ukuthi adinga ukuba ngumongameli
as a card carrying member sithi thina nxa yena elobufakazi ukuthi ulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna ku-congress it's open for everybody so nxa elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi uyahephi ukuthi abizo lakhe ku-congress abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi kame eceleni kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system yezanu-PF elama-dictators i-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators ungahamba kupolitiki zemalawi abantu bake bavungama bangene e-street besithi hhayi ulazarus chapwera angene ngoba iyi-opposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu inkosi esimhloniphayo inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owendle enkulu laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lo mqondisi moto hhayi
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sikhethwe ukuba ngumgcini sihlalo webandla njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Veli Lemoyo yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemxotshile bayaziphuphela nje libalele
engakutsho mina ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa ababeza bethi yi-NIC kumbe abathi i-National Interim Committee lokho kuyinto esingenayo ku-provision yethu yesisekelo sebandla MRP kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce so ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphatha sebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphatha abayivulayo mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yi-NIC kodwa-ke hayi akunani le MRP lokho MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili ihlangana labantu leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi MRP kuyinto yabo nje abayifuma besezihlahleni ephumula ngale basuka lapho bagijima baya kumedia ba-announce bathi bona sebe-dissolve i-NIC bengela mandate even from the lower structures nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether i-constitution kumbe ngama-lower structures so nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise kodwa-ke lokho-ke thina hhayi asikwazi ungangena ngitsho lasemagqhuphini ethu awezepolitiki ku-WhatsApp ayikho yonke lento ungahamba kuma-structures ethu wonke kusukela kuma-provinces uzefika kuma districts ayikho yonke lento nje into yabantu yabambalo njengoba ngishilo ukuthi kwangabantu ababengafikile 20 ababengu 15 ababehlangene ezihlahleni ehlela into yabo basebegijima baya ku social media kumbe lapha ebulembini bazozama ukuthi ke bayenze lokho kade befisa ukuthi bekwenze izinto nje ezisewa ngale ngaphandle ke laba abalwisana omzabalazo wethu
manje njengebandla lizathatha nyathelo bani
babugande kukhona ke isinyathelo esasithatha njengebandla silandela iziqondiso ezikhona kusekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni le-MRP kusukela mhla ka 16 wenyanga edlule bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi esabanika ukuthi ke bathathe izinqumo zabo bemegcekeni ukuthi yini abayimele mabekhethe ukuba ngabahlubuki sikwazi ukuthi ke sisebenzisana labo njengabantu abangabahlubuki ukuza sincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo okusho khona ukuthi ke kuwona lamalanga esasibabekele wona ngu-21 engathi mhlawumbe aye aphela mhla ka 9 okusho khona ukuthi ke hayi sebephelelisile bagcwalisa inkomitsho nenkezo yabo yezezo zabo ezokuhlubuki osekusenza ukuthi ke kube lula ke nathi ukuthi sithathe ke inyathelo namhlanje ke umanje ngoba bekupress lapha bekhuluma ukuthi ba-announce i-leadership yabo okusho khona ukuthi sebebagcwalisela ke lokho ke kade bevele befisa ukuthi bakwenze okuyikho besikukhangelele ukuthi bakwenze ke bese siyathatha ke izinqumo zethu njengebandla okusho ukuthi ke bengama-members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into bazanqunywa nje ebandleni basuswe ngoba nje vele sesishilo ukuthi abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka so kusho khona ukuthi hayi izinqumo ziyathathwa ke njalo ziyabalandela kulekho kudala okusho khona ukuthi ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili sisuse labo abalwisana ke lo mbutho wethu le revolution yethu.
Hello ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothi ongutshabangu, wena siyakuzwa wena babothi ongutshabangu, wazi wakhohlakala umdala, ungathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshizwe, uqhamuke wena uthi wena uthi wena uqothisa ama-MPs kuze namasenate namakhansela, wehlilwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengememba ye-CC uye kubona iziphathimandla ze-CC uye khulumisana labo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1 2 3 4 5 usuka kodwa wena usuke wena uqoshisa amalungelo kuze ne-CC ama-MPs abe-senate wazi wakhohlakala umdala. Hayi kodwa khona ubonge nje ukuthi hhayi useZimbabwe kweli kamnangako ubuleli nje lesemzansi nje bekuyashaywa kwawena manxa begeje wena beshaya kwazona iy'ngane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke lo khohlakela umdala wazi wakhohlakala ke umdala.
Hawu salibonani salibonani ku-Studio 7 ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke. Ngibuya ngikhuthaza abantu bakethu ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe. Abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana labo-Chabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo. Kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. Siyacela ukuthi abantu abanjalo bevele bebakhiphe lasebandleni, bebakhiphe lasephathini. Umuntu onjalo lengozi ende kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bane umsebenzi bengaye emsebenzini ukuze kulungiswe. Hayi lapho wenza right, simtshayela ihlombe lapho.
E-Studio 7 injani lonke? Hayi dina ziyaphila. Lapha ngikhuluma ngendaba kaSengezo. USengezo ngumuntu wezano, usethengwe izano. Kuyafana nalabo isikhulumeli sikaMozola la wathengwa izano, uyabona. So ngabantu abangelancedo abahamba besethi forward back forward back. Ngacotsho lo muntu laphumeke asingene enhlanganisweni engaphambanisa abantu. Last time ukhale futhi ngama MP abesekhichiwe kwaba ngochamiso serong asebuyele right. Usekhala futhi ufunani lo muntu asichiye mani tabi lasifunda kuzwa ngaye. Nasilandela uchamisa kula kunye sihamba ngapha.
Studio 7 Studio 7 yalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli. Ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe TCC ukuthi vele imise bonke abaholi abase parliament ekubeni izifamona lezi zezan PF izidlova lezi siziqalile ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugcineka izigqwaga zabo lapha endaweni lezi okukhethwe khona abantu be-TCC. Ingathi kungenzeka la isadakiyan khona ma ingenele ingenele kusakhanya khitshwe kuzokhitshwe la umnangagwe bemugweba udilika jele ukubulala abantu ngegugu round. Umnangagwe isifiso sami bengifisa ukuthi njengayo iyaphuma leza mpf bevele bemugwebi life sentence efe kubeka wakhe.
Studio 7 Studio 7 njinjani kati why usengezochabango lo efuna ukusijayela kubi lo nakasimlaleli vele thina sithi phambili nge-TCC thina vele silalele uchamisa usengezochabango lo vele kasikulaleli thisengezochabango ngaze uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unxaka ukuthi ngowe-TCC why wena ungcolisa ibizo le-TCC abezani uPF bakwazi ukuthi bona kathesa ama-elections azangabe free and fair kodwa bona bayazidefenda labo ngoba ngathi ngabe party yakhona bayazidefenda bethi aye free and fair ama-elections andi ngoba angabona bengabezani batho njalo. So wena nxa ukuthi ngowe-TCC why ungcolisa ibizo le-TCC andi vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena usowe-TCC uzama ukungcolisa kuphela manje thina kasikulaleli thina abalandeli be-TCC asikulaleli vele kathi why ukusihlalisa nzima apha emathebeleleni lawo ngwangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakothabango kathesi wena vele kasikulaleli asikubuki thabango asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakhona leyo izamayo wena leyo. Yekela ukuhluphana le-TCC yekela ukudiliza ibandla le-TCC wena zenzele okwakho lomfazi wakho labantu abakho khona ngapho uhambe umbelima ekhaya isikhathi sokulima lesi yekela ukuhluphana lezi nto lezo thina sile stresses zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekelana lebandla le-TCC wena hamba nxa ungajoyini zani uhambe izani kuzani yakho kuphela kula muntu okuncengayo asikuncengi suka lapho suka sibili suka anti usilalele suka lapho thula uvala umlomo wakho thula uvala umlomo wakho.
Studio 7 Studio 7 linjani ngufela iqinisa lo okhulumayo eyi waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Chabango nalokhali phali phugengi bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona baklini kanti bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabwe bahleli emazweni abantwana bezimbabwe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket abo apho eyiphugeni wena phugeni nalo Sengezo Chabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa isikhathi senu siyofika lokho elikwenza kwamanje angithi kusalilungela kukhona isikhathi esizofika khona imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani phugeni nawe Sengezo Chabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi nihluphekise abantwana basezimbabwe linikeze izano ipower mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nalifuna ukungena ezikhundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nalifuna ukwenzani lokho enalikufuna anisakutholanga izibona kungcono ukuthi libhidlize i-CCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana basezimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala i-way forward leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingcolile linabadala ningcolile ningcolile impilweni hheyi asazi thi yophelelapha.
Siyabingelela Studio 7 ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akaSengezo Chabango ehlangene laboJacob Mdenda bewenza esithi aphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basehlisa lesithunzi njalo basikwatisa. UChamisa mina ngibona ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliament yabomdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yezanu PF ethunywa ngumnangagwa bareporta kumnanga kwa wonke kwizani wonke uChamisa akasebenzise isupport yakhe yamaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke njengoba emsupporta kangaka ezama ukonsulta amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithu zabe hamba ngomthetho wezani lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezani uChamisa kasebenzise amandla alawo lesupport yabantu lesitshela ngumuntu owaxoxwa yithusi uyini nalo sengezo chaba ngasebe nguya sebemlalela ukuthi ubhale incwadi uChamisa kasebenzise isupport yakhe layo akhulula amaZimbabwe emaketaneni zanuPF sabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo fast 7 ntambama.